VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 Nhlangula 2019 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uqhamuka udlakela ekaDuma lapho kwenziwa khona ukhetho. UZulu uthi ukuxotshwa kwamalunga ezesa board akusize kulungise uhlupho lokuselakala komlilo kagetsi.
Uhulumende okhona uvele uyiproblem yena ngokwakhe. So ukuthola ixotha abanye yena la emele ihambe akusize kuncedi ngoba uzabithela sezinye izigane ezifanana lazenezi azixotshileyo.
Abadabuka kwele Zimbabwe abahlala eBotswana bakhuthazwa ukuthi bavule amabhizimusi ekhaya.
Let us ensure that we registered with the Reserve Bank so that remittance of the dividend comes to appreciation in everything else following.
Okuqakathekileyo yikuthi kulandelwe imithetho ukuze abantu benelise ukukhipha imali yabo kubhizimusi.
Sebehluphile ontikolotsha eGwanda North esabelweni seMathebeleni nje North South.
Problem ekhona esilikwe yikuthi amanesi abike ukuthi bathi bangajumeka bathi bayaphaphama ke kuseni bavuke sebengabantu abangani kade belele labesilisa kodwa bona bengalalanga labesilisa.
Lingakhuthwali uhlelo liphuma lendaba lijone nendaba kanye leziphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ubikwa ukuthi kuqhamuke udlakela namhla ekaDuma ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwe-by-election ku-Ward 2 ekaDuma Central. Abalandeli bebandla le-MDC babikwa ukuthi bahlaselwe ngabalandeli be-ZANU-PF kwezinye indawo obekusenziwa khona ukhetho. Kasinelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathintambo be-Zimbabwe Electoral Commission kanye labancintisa kukhetho lolu. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukubotshwa kukaNomzana Michael Gore, womanyana we-MDC Alliance, wakhethwa nyaka inye wavalelwa ejele. Kuthiwa wakhuthaza udlakela lonyaka abantu betshengisela emigoqweni. Abantu abaningi bathi ukuxotshwa kwamalunga e-Board ye-Zimbabwe Electricity Supply Authority akusize kulungise ukuhlupha lokuswelakala komlilo kagetsi. Uhulumende we-Zimbabwe uxotshe amalunga wonke e-Board le esithi kabenzi kahle. Amalunga la alesikhatshana ekhethwe nguhulumende. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu kanye leziphathamandla zezesa. Kodwa ke abantu abanjengomnumzana Delani Moyo bathi awuncedi lokhu ngoba kawusatholakali umlilo kagetsi eGweru lezinye indawo eZimbabwe.
Ngise-14 lapha okwenzakalayo ukuthi akwazi ukuhlala 2 days engekho sebuya sihamba futhi 2 days sebuya elokhu esenza njalo.
Liyabe lisenzani ngesikhathi amagetsi engekho khona?
Abantu vele ababethwele nzima, abanye bayabhuda, amagasi ankhona asedula, so abantu omunye yabedinga ukuzinkuni layo pho ukuncengisa.
Singathi-ke sizokuthiwa-ke ibhodi yezesa ixotshiwe nguhulumende, ubona ngazani lokhu kuzakwenza ukuthi amagetsi abe khona yini?
Lokhu ngibona ngani ukuchitha isikhathi kuphela, kunalotho elizahamba.
Kutsho ngani baba?
Into ikhona lapha ukuthi ngabe kuyavuma wonke umuntu vele okhona lapha akula into azayenza lutho.
Ye, cha sibili ngizwa ukuthi uthini khonapha.
So into ekhona vele ukuthi ngaba abantu laba bayahlala phansi bebambane kube lamaye sebesenza ama-ministries abo bebambene kungaba ngo.
Utshoni khonapho?
Ngisho ukuthi i-way forward vele ukuthi kube lo hulumende obambeneyo.
Kumele kubambane obani labo bani? Khuluma sibili baba moya.
Nje amaphathi wonke lawa hayi kuma-elections kumele behlangane.
Babe sebebumba uhulumende womanyano yikho kutshoyo?
Yikho engikubonayo mina ongahambisi.
Umnumzana Delani Moyo yisakhamuzi seMkhoba 14 eGweru. Siphindeza xoxa ngodaba lolu lesakhamuzi sePlumtree umnumzana Try Mompofu.
Okwenzakalayo mina ngihlala ePlumtree lokuthi eBrown okwenzakala ngamagesi ukuthi
amagetsi angikona asehamba nje mchokosho ngikhuluma nje kusukusela izolo lawuthani ahambe ukuthi ake kusuku akwaze kwaba sekuseni lokhu ngekho wasa izolo elokhu ngekho aziyakwebhali namhlanje kuseni kwenzakulayo balokhu senda amameseji yabo bethi ntikola bayenza i-load shedding but okwenzakalayo sinanzelela ukuthi ajiyabothi amagetsiklarakilasiyasibhatalela imali zikwanile so sokuphile kanzima kakhulu ngoba akusasebenziseka amagetsi abantu sebesebenzisa izitofu zegasi emathawuni amaningi
singathi-ke nxa sikhangeleke sizwe kuthiwa-ke ibhodi yezesa isixotshiwe ubonani khonokho kuzanceda yini
hayi akusoze kuncede kusebhekeni because ikokwenzakalayo into le iproblem enkulu ikuhulumende exactly uhulumende okhona uvele uyiproblem yena ngokwakhe so kutshona ixotha abanye yena laye mele ehambe akusoze kuncede ngoba uzabifika kwezinye izigane ezifana nazenezo azixothileyo iproblem iqhubekeke phambili injalo plus uhulumende nguye oyehlulekayo ayisike ukuthi uzaxotha xothe but yena nguyohlulekayo nguye mele ehambe
uMnumzana Taimo Mpofu isakamuzi sePlumtree sixoxela ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Uhulumende ukhuthaza abadabuka kweZimbabwe abahlala elizweni leBotswana ukuthi bavule amabhizimusi ekhaya. UMartin Ngwenya usethulela lolo daba.
Lokhu kwethulwe ngabaphathi ntambo bakahulumende weZimbabwe emhlanganweni owenzelwe eHarare lamuhla obuqoqwe ngumeli wakwele Zimbabwe kwele Botswana. Abaphathi ntambo bengatsha ezikahulumende ezitsheneyo bakhulume ngenhlelo esikhona ekhaya ezilenhloso yokukhanga abaphandle kwelizwe ukuthi bazovula amabhizimusi. Osebenza ebhanga leReserve Bank of Zimbabwe, unkosikazi Chitauro Tembo, uthi abangaphandle kwelizwe kumele bekhululeke nxa befisa ukuvula amabhizimusi ekhaya.
Movement is coming through. Let us ensure that we register it with the Reserve Bank so that remittance of the dividend, capital appreciation and everything else follow.
Okuqakathekileyo yikuthi kulandelwe imithetho ukuze abantu benelise ukukhipha imali yabo kubhizimusi.
Unkosikazi Tembo uthi abantu akumelanga besabe ukuvula amabhizimusi ngoba bezayinelisa ukukhipha imali yabo phandle abayithola iyinzuzo.
What I want to point out is that when it comes to our trade, the trade between Zimbabwe and Botswana, it's not looking good at the present moment.
Engifisa ukulitshela khona ukuthi ezokuthenga lokuthengiselana phakathi kweBotswana leZimbabwe akumanga kahle.
Abantu abaningi batshengise ukungathembi uhulumende besithi abalaqiniso lokuthi bangayithola yini imali yabo uma bengavula amabhizimusi ekhaya. UMnumzana Smilo Nkala oyinhlanganiso yeZimTrade uthi bakhuthaza njalo abadabuka kweZimbabwe ukuba bathengise impahla elungiswa ekhaya emazweni atshiyeneyo afana leBotswana.
Nxa ngikhangele mbone ngani kuzavuleka into eziningi kakhulu. Njengabantu abangomama mbone ngani lezi nsuku iningi labantu abangomama babonakala kakhulu endabeni zamabhizinisi. So mbone ngani ikuvuleka kweminyango eminingi kakhulu.
UNkosazana Soneni Dube obengenelela umhlangano uthi umhlangano wenzelwe eHarare ubapha ithemba bengomama ukuthi labo benze ezamabhizimusi.
There we gather to kuma presentations sibona ukuthi nxa if you want to invest in Zimbabwe you have to follow ama routes according to what you want to invest in and nxa ufuna ukuinvesta imali yakho imele i-reflect a source of funds in order that you get the money back.
Okade emele inhlanganiso yamasiko esintu esibanye Cultural Society, unkosazana Rita Hadebe uthi bafunde okuningi ngamathuba akhona ekhaya okuzabanika ulwazi oluqakathekileyo uma befisa ukusungula amabhizimusi. Umsekeli kameli weZimbabwe eBotswana, unkosikazi Margaret Ruparenganda uthi uqakathekile ukuthi kwaziwe inani labadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana ukuze baphathiswe ngendlela eqondileyo yiofisi yomeli. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHarare kwele Botswana.
Siyabonga kakhulu ke mfokadube khona ngapho ke kwele Botswana. Kolunye udaba umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation, uMnumzana Mthulisi Mduduzi Ncube Hanana uthi usabalekile kule Zimbabwe kulandela ukwethuselwa kwakhe ngamapolisa ensitha. Uthi bamethesa icala lokuthi wethula umbiko wokuvalelisa uMoyi uDumiso Dabengwa owawuthuka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kasenelisanga ukhuluma ngodaba lolu lamapholisa leziphathamandla zikahulumende. Ake sizwe ukuthi uthini uNcube Hanana.
Into eyenzakala lapha ikuthi sithe siqeda kubeka ubaba uDabengwa ngesonto la ngomvulo lwesifilo lwesithathu. Bekule mota esingazijayelanga ngkhaya ebezifika zipaye phambi kwegedi ziphonguma. Abantu bakhona nxa sikhuluma labo bangene emoteni bahambe. So wasethusa ngomume sikwelizweni sitshela ukuthi abantu abejele ukwenza njalo kuvama ukuthi ngabantu be-intelligence. So lathi sithe sesibona kunjalo sazama ukuthi sichwayisise ukuthi ungabe uhamba njani. Kodwa into eqakathekileyo ngenxa yokuthi sibone lokho kuqhubeka kuphikelela. Sibone kungcono ukuthi ngiqale ngiyemphumela izweni ngoba into eqashile ekhathi simpilo yami kunanzelele ukuthi ngiphephile. Nxa sengiphephile sesingachwayisisa. Kodwa ngihungahunga esilizwayo kuthiwa ngabantu bakahulumende abanye bathi military intelligence, abanye bathi state security. Kukhanya indlela engakhuluma ngayo esililweni sikababa uDabengwa abanye akubaphathanga kuhle bebefisa ukuthi ngiyaphenduka. Ngibuzwe ukuthi ngangisithini ngijongene bathi mina ngangiqhuquzela ukuthi abantu bavukele uhulumende ngesilunga bathi ku-insight abantu. So ukuze lami into yangikhona ingangikhathazi ngiyichwayisise ngiphephile ngibone kungcono ukuthi ngike ngibe segoli ntshayo ngumoya sikucabange kuhle lamaloya ekhaya asale echwayisise ukuthi kungabe kuyini athintane futhi axhumane lohulumende.
Umnumzana Mthulisi Mduduzi Ncube Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, bekhuluma le Studio 7 ekwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe.
Omongikazi sebebalekile eklinika yesilikwe esabelweni seMathabeleni South besithi bahlukuluzwa yimikhobo osokudale ukuthi izakhamizi zibhekane lodubo lokufinyelela ezempilakahle. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Omongikazi besiliko kubikwa sebelesikhathi behlukuluzwa imikhobo le osekudala ukuthi labo baphume baphele kulikliniki. Kumaviki amabili adlulileyo, inkokheli zomdabu kanye lezakhamizi zesiliko eGwanda North esabelweni seMathabeleni South zabiza abezinkonzo ukuthi bezekhipha limkhobo, kodwa kubikwa ukukhona wabalekayo njalo kusukela lelo langa. Omongi kubeka bengasabuquthi ubuthongo osekudala ukuthi basuke bayehlala edolobheni leGwanda. Sixoxele ukhansila kwa-2 esilikwe unkosikazi Zwelibanzi Mpofu osilandisele ngesisusa salolu daba.
Problem ekhona esilikwe yikuthi amanesi abike uthi balehlupho lokuthi kabalali kulomsindo owenzakalayo phezu kwamazengi lokuhwayahwaya okwenzakalayo emawindini. Uthi kungenzakala into enjengayileyo, kuyabe kuphakathi kobusuku kungenzakala into enjengayenaleyo, bese kufika ithunzi. Bafika ithunzi lakhona, babanjwe ibuthongo bajumeke. Bathi bangajumeka, bathi bayaphaphama ke kuseni, bavuke sebengabantu abangani kade belelela besilisa kodwa bona bengalalanga labesilisa.
Ngemva kokuzwa lokhu uKhansila Udo watshela osobhuku, bavumelana ukuthi ucelwa bezinkonzo ukuthi bezothandaza, bexothele imimoya, okudala ukuthi kwenziwe umlindelo ngabezinkonzo, njalo umuntu wabomongikazi watholakalele noka.
Cela baprofithi endaweni eziningi-ningi nje abaziwayo ukuthi hayi bangakwanisa ukuthi bathandaze baxotshe imimoya leyo. Kuthe mhla ka-24 May, ililanga okwayenziwa khona umlindelo esilika ekliniki. Kwalala-ke kuthandazwa khona ngale ekliniki. Kuthe kuthandaziwe wathi sokuza kusa. Ngezwa kuthiwa kuthandaziwe kwakena kukhitshwe inyoka komunye unesi. Njalo bona abomoya bakhuluma kuhle kuhle betshela izakhamizi ezazikhona labanye abomoya ukuthi linyoka ekhitshwe lapha kayisiyo yakhe. Kwakhulunywa kwathiwa inyoka le ngiyesakhamuzi esingaphandle esiletha izinto zizokuba lapha ekliniki.
Ukhansila ugcizelele wathi laloba inyoka yakhitshwa, udubo lwemkhobo luqhubekela phambili Okudala ukuthi omongi labo bacele ezinaweni. Omongi bethekelela kule klinika ngolwesithathu kuphela. Njalo uMampofu uthi bedluleka kwelapha zonke izigulane ngalelo langa ngoba ziyabe ziziningi. Induna yematshetsheni uMbiko Masuku ikhangelo lokuthi yehlangana lezakhamizi zesiliko ngomvulo ekuseni ukuze kuboniswane ngalokho sokumele kwenziwe ukuze ikliniki isebenze njengenjayelo. Ekuqaleni kwalonyaka izakhamizi elumene zaxotsha omunye umbalisikazi zimethesa umlando wokufundisa abantwana ubuthakathi ngemva kokuba kubizwe abaprofethi. Umnumzana Thande Kuzindimkandla ingcwethu kwezamasiko njalo ngumfundisi kubandla le-Methodist uthi indaba ezifana lalezi ziyizindaba phenduli njalo izakhamiza kumelanga zikhombane ngeminwe.
Udubo nje ukuthi kwesinye isikhathi ziyazigcine khutha onguwele ngoba nendlela zokumbamba kwesisikhathi zisuka zingenele la zingenelwe ingxabano lenzondano ephakathi kwabantu. Kodwa nxa kukhona phela laba bathi balamandla okukhupha, indaba bengakukhuphi bakuthise bengaxabanisanga abantu. Benze lokhu okuzakwenza ukuthi abantu baphile ngcono. Kubuhlungu ukuthi iklinikhi yesiliwe izavaliswa yikhona lokhu, iyavaliswa izinto zona lezo ezingalethi ingqubela phambili ebantwini.
Kusenjalo kolunye udaba uZulu ezansi eMandebeleni sebhekane lodubo lokuthilela kwamanzi kulandela ungani kuhle kwezulu nakenye. Umnumzana Edgar Ncube isakamuse esimbuka eGwanda South uthi basengozini embi.
Inyanga yona lisiyaphela hayi sabe sesilohlupho olukhulu kakhulu lwamanzi ngoba ekuseni of course ezikotsho ayaphuma kuhle but ntambama yabususiza ukuthi asephuma ukuthi asesilela. Imbuzi zinathe ezikotsho, abantu banathe ezikotsho, ngamadonki ezikotsho, zinkomo ezikotsho because emadamu lokhe kwadilika kwadubuka amadamu akula nyathelo selithethwe so hayi kule nkinga enkulu kakhulu yamanzi kusazoba lohlupho olukhulu.
Umnumzana Norman Stolo esteze eGwanda North uthi labo babhekane lodubo lokusilela kwamanzi.
Indawo esikiyo kayilamanzi. Silemifula esivele sinatha kiyo lonyaka ngokuswelakala kwezulu imifula le kayilamanzi yomile. Silesikhalazo ukuthi uhulumende asimbele imigodi esizanatha kiyo eza kuba lamanzi ahlanzekileyo njalo aza kuba seduze kwabantu bonke izakhamizi zonke.
Odubo lokusilela kwamanzi alukho emaphandleni kuphela. Umasipala wedolobho leGwanda layo usexwayise izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi ngoba semalutshwane edamu osekudala ukuthi uZulu ehlale ngelamanzi esikhathini esiningi. Abezempilakahle bathi besabela ukuqhamuka kwemikhuhlane esihudo sekholera ngamanzi engaqhubekela phambili silela. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ye okwamanje sengilitshiya okwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande osethulela uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Lingale tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba semandebeleni eyebheju likaZulu. Sihlaziya ukuthi kanti vele ongakhokhela uZulu wesigaba semandebeleni ngubani? Wena ubona njani usekelo angani uyaluthola ubulelani lobhengula Khumalo?
Mabe ngikhangele okwenzakele ngolwesihlanu eWhite City la ngomgqibelo ukhanye abantu benjani bemthakazelela lezi ezinye ngibona ngazathi osokuzazikhipha ebantwini ukuthi ungakhangela ubaba uPizethi usuke wangabi kakhulu udibane lezinduna khona kuyana mbona ngazathi usuke kwamlimaza then ubaba uRafael ngibona ngazathi khona kuyana ukuthi ube ngekho ekhaya so kwacina kunika lowu ithuba kodwa njengoba ungakhumbula ngalwana umnyaka uRafael ube yedwa esikini lwana esegoli so mbona ngazathi ithuba lona lelenzakeleyo phakathi ngesililo sikababudakeni simnike i-upper hand over abanye and abantu bakujabulele khona kokuthini ngemva kokutshona kwababudakengwa wasuka egoli wabuya wazohlanganisa amehlo lesizwe abantu bona zathi kwabakujabulele kakhulu
ye simbonile ebukela umdlalo wenguqu owe-Highlanders ubona ungani lokhu ngokunye na akuzenza ukuthi abantu bamamukele
ye kakhulu ngoba niyabona ma vele uma sokuyikuthi kuyancintiswana sokudingakala izinto eziza kusondeza ebantwini ende kakhulu ukuthi usondele ebantwini kakhulu abesindebeleni ongazisondeza ku-Highlanders kakhulu ususe kanjani wathola i-attention yabo
ye manje singathini nxa sikhangela ukuba nguye kwakhe ubulelani abanye bathi ungani asomuntu ongahlalisana labantu bemandebeleni ngoba ngumuntu okhulele eSouth Africa njalo lokuziphatha kwakhe ukugqoka amasudu egela njengabafana balezinsuku ngokunye okungani kuyamsusa isithunzi kutsho abanye abantu wena ukubona njani
lokho mina kangikuboni njengento eluhlupho makuyukuthi nguye okuzebe yinkosi anti inkosi yakhiwa kuzaba labantu zamakha ngiyathemba kuviki yona leyo ndlela ngikhangele ekuqaleni kwakhe ubuya lapha wayengafakanga umqhele this time ngimbone efake umqhele inkosi iyatshintsha ibe yilokhu abantu bayo abakufunayo so ma kuyikuthi nguye njalo layo ezimisele ukuphatha isizwe kuzafuzele kwazi ukuthi isizwe sakhe sikhanyeleleni
ye siyabona ukubana yena ubulelani lobhengula Khumalo ube ngumuntu obesekhanya ehamba eceleni kwenduna uNdiweni laba bobabili abantu bathi hayi bakhanya bengakhokhela sibili isizwe sikamthwakazi ubona njani wena khona
ungakhangela yena okaNdiweni abantu ngokuthi uyama ejamelane laso lesi silwane esingabancindezeli ethi hayi lokhu thina endaweni yakithi asikufuni kumenze wathola usekelo kakhulu ebantwini bemandebeleni abantu impilo yabo yonke abahlezi bengajabuli ngendlela abaphethe ngayo so ngaleso sizathu kumenza laye ebantwini bebemjabulele
manje pho njengoba uNdiweni yena epho ngokuba yinduna nje kuphela yesigaba sakhe ubona ungani ngoluphi uncedo kumbe sithi ubukhokheli uZulu wesigaba semandebeleni angabukhangelela kuye
Mbona ngathi uZulu emandebeleni vele ukhangelele enkokhelini ukuthi ngabe zonke izinduna zemandebeleni zingabe zingayenzi istyle esifanana lesikandi wena but zonke zibe kwazi ukuthi ma kulento ezingasuthiseki ngayo zimtshele ebusweni uhulumeni ukuthi lokhu lalokhu thina ezigabeni zethu kasisuthiseki ngakho
Lo ke bekungumnumzana Mbuso Fuzwayo ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba semandebeleni eyebhetshu likaZulu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilalo
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande okwamanje ake sizwe ezibhadalane labasiphazana selo sithandekile mhlanga
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga. Lamuhla sixoxa nonkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya ukuthi inhlanganiso le isiza ngani abesifazana. Uqala ngokuchasisa ngohlelo lokufuya imbuzi.
Angizivulo lwenyaka linanga. Akulajani. Very soon imbuzi leziyana ziza kuba affected zingafa sibili zonke ngoba omama balandlela ukuthi bathenge stock feed siyadura futhi vele kasikho njalo nxa kutubaza sikuthenge ngceba angasikuthenga kobulawayo vele kubomama kuhle kube impossible and nomama esasifaninga imbuzi vele ngomama abasilelayo abangeke banelisa ukuthengela abantwana ukudla bayithengela le mbuzi sibona ngani i-projects zethu ziza kuba very much affected njalo lanxa bezama ukuthengisa abantu abalamali one
yokuthi bathenge. 2 akula mntu ofuna ukuthenga isifuyo ngoba bazasinikani besaba bonke abantu. Khonokho abalakho vele bafisa ukuthi ngaba kuphungula amadamu azangangena amanzi. Kodwa ke inkulu injalo akulandlela yokuthi kulama subsidies ukuthi abantu baza subsidizwa ngokudla engcembuzi zabo lasebe zizangena khonapho. Kuwondoda zibonele. So abantu abaningi sili bale challenge emangalisayo. Umkhono ubahlasele, akula kudla, akula mali, abangeke bathengisele omunye. Angithi akunazele ukuthi umkhono phezu kwe-drought kumbe i-drought phezu komkhono konke kuhlasele umama.
Kodwa liyaqhubeka ngohlelo lwenu ukuthi omunye imbuzi lezo aziqhubele omunye.
Uhlelo beluqhubeka sibili kuhle. Omama bebeqhubelana nje ukuthi zingazala sebeqhubela abanye, zizale baqhubela abanye. Ngama-group alokho e-intact, ama-group awafanga. And la ma-group angakatholi, lawa alokho e-intact siwasebenzisa ukuthi nxa sinemihlangano yethu, sithi ama-constitutional awareness ona la esiwenzayo, kumbe khona uhlupho selubhahile, sike sabhahelwa lohlupho le-violence, ama-rap. So nalana ama-group iwasincedisayo ukuthi sithole indlela zokukhulumisana nokukhulumela sikhonapho emagrupini ona lawo. Kumbe sisho ukuhlangana i-mobilization yethu ilula ngaleyo ndlela. Leyani group lani buyanda leyani group then sesenza sibili umhlangano omkhulu kendawoni ama-group asifuna ukuwabulala.
Okwehlela abantu okunjengodlakela lama-rape bekuhamba njani njalo belincedisa njani abesifazane?
Abesifazane besibancedisa ukuthi babe nezindlu zokuripota. La nxa besiya ripota sibahlomise ukuthi ngale lale indlela ulelungelo lokuthi uye ripota udlwenguliwe sibili kumbe uchayiwe. Siyahlangana futhi silenhlanganiso ezinjengabozala, silama-members avuyayo ukuzancedisa omama ukuthi lokhu lalokhu yikho ukuthi ayi-rap. Futhi nxa sekufika lapho siyakhulumisana futhi lamapholisa bayancedisa ukubuya baze-adressa abantu emihlanganeni yethu ukuthi into okuthiwa yirephu kuyini. Ngoba okunye angithi abantu emakhaya especially obaba babe kuthatha ukuthi hhayi vele lisiko lethu, uvele ungubani wami kumele ngenze lokhu kuye. So yizinto esibacebisa ngazo ukuthi ngomthetho yikho khonokho kuthiwa yikudlwengula umuntu. Abantu abaningi sebemangalisa kutho ukuthi besingafela emajele sicabanga ukuthi senze into e-right.
Labo obaba liyakhulumisana labo?
Ye, lolu hlupho esikunanzelelayo yikuthi singabe silokhu sihlomisa omama, obaba basoze bakwazi ukuthi bayona. So eminye imihlangano yethu siyabizana sibili sibe ndawonye sikhulumisana. Khumbula nje enyakeni sike saba lo mhlangano saba le over 100 people sigcwele imzimuni wolo komzimuni. Sikhuluma ngakho khonokho ukuthi kanti into okuthiwa ludlakela kumbe i-violence kuyini, ubaba uyabe phatheke njani, umama uyabe phatheke njani. Obaba labo bekube ukuthi hhayi lathi mani asiphatheki kuhle, okutshengisa ukuthi lokudlwengula i-gender violence inene.
Ngabe kuqansile yini amanani kumbe kukhona osekukhona?
Uyabona esigabeni Sandilile ngomnyaka nxa lingaba labantu abasekame abonke ne-violence efana nayo nge-rap kutho ukuthi lubhahile libe labantu abangusikisi evillagini eyodwa. Angithi abona ukuthi uyabe kubhahile okungaripotwanga kunganani.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Juliet Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyabonga kakhulu-ke Sithandekile Mhlanga. Kwezemidlalo, iqembu le-Yada FC linqobe ele-Highlanders 1-0 namhla emdlalweni we-Premier Soccer League. Kweminye imidlalo, Rentals 3 Caps United 1, Ngezi Platinum 0 FC Platinum 0, Chicken Inn 1 RCT 2. Singakehluka nothi sikhangele ngamafitshane ebezikhokhela namhlanje. Kuqhamuke uDlakela namhla kukhetho lokudinga ukansila ekaDuma Central. Sebehluphile ontikolotsha eGwanda North esabelweni seMathebeleni South. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisa wonke ebusidube.